sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya kuba abantu abayi-7 ababothiwe ngomkhristo kuthiwa khona bapharticipate kwi-demonstration ngomgqibelo egcwele bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Abasakhulayo be-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo bakhululwe lamhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail.
So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende ashiya khona kumbe angalingi kule gate ukuthi lathi sifundise ngasikhangele u-section 7 we-constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-constitution.
Inhlanganiso yamagqwetha le-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu ziyabambisana emkhankasweni wokufundisa uzulu ngamalungelo akhe.
Akhe phansi amaqembu amela iZimbabwe emidlalweni we-rugby lo wenguqu emidlalweni aphathekekiyo ngempela viki.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Abasakhulayo bebandla le-MDCT abayisikhombisa ababotshwe ngomgqibelo kulandela ukutshengisela besola ugatsha oluqhuba ukhetho olweZimbabwe Elections Commission bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso se-bail. Abasakhulayo laba bebesithi indingeko yogatsha lwe-ZEC eyokuthi ababhalisa ukufakwa kulohlu lwabavoti kumele babe lobufakazi bokuthi bahlala ngaphi yesulwe ngoba abasakhulayo bengelazindlu. Sixoxe lomgcinisihlalo MDCT kugatsha lwabatsha esigabeni senkabazwe umnumzana Brian Dube.
Ya kuba abantu abayi-7 ababothiwe ngomgqibelo kuthiwa khona bapharticipate kwi-demonstration ngomgqibelo egcwele bahanjiswe court namhla after detention from Saturday.
Kahle kahle kuthiwa licala bani abaletheswa?
Kuthiwa khona participate in a non-lawful gathering intention commit violence.
Manje baphethwe njani? Uke wezwa yini ukuthi baphethwe kahle ngalapho bevalelwe?
Abesemapholiseni ukutshaywa akabatshaywanga benziwanga lutho bakwanisa ukuba legqitha labo ngesikhathi kodwa ukuthi nje khona ukuvalelwa khonokho bakuvele kungela justification ukuthi bakusenzelwane ngoba there was no fear of anything. Abantu laba baphongubanjwa bezihambele etown endaweni ezijiyeneyo, abanye babanjwa bezihambele renki, abanye babanjwa ema-flea market, abanye babanjwa bezindlelele emakhombini bephongukhangela ukuthi umuntu angabe egqoke into ered efana njengeregalia ye-MDC ingayisiyo regalia ye-MDC bephongubamba randomly abantu nothi ukuthi babamba abantu bedemonstrate hhayi baphongubamba abantu nje ukuthi i-pre-trial detention yona leyo yesingayifuniyo yokuthi amapholisa abekho ngifuna ukuthi ahlukulise abantu azise abantu ibuhlungu kuphela bekwazi ukuthi zingakulalei. So who compensated for the detention Saturday, Sunday until today around 3 court.
Manje kuthiwe yena ekhota?
Ekhota kuthiwe khona $100 day each and bathiwa bareport kanye ngamaviki amabili. Into nje esingayifuniyo khonapho ngeyokuthi amapholisa vele kwenza njengathi bona yiba bafanisa ukuthi batshele abantu ukuthi can you demonstrate or not, this is not true. Our constitution and section 25 year poster, it only gives the police ukuthi babe le right yokuphiwa inotice yokuthi something is going to happen, not necessarily ukuthi bona yiba bafanele ukuthi ba-approve.
Hello ke umnumzana Brian Dube umgcini sihlalo MDCT kugatsha lwabatsha esigabeni senkabazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eSegweru.
Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights isibambisane lekomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission emkhankasweni wokufundisa uZulu ngamalungelo akhe kanye lokumunyethwe isisekelo sombuso esitsha. Iziphathamandla zenhlanganiso lezi ziphakathi kokwethekelela indawo ezitshiyeneyo emadolobheni lasemaphandleni zikhulumisana lezakhamizi. Sixoxele siphathamandla seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela wachasisa okuningi ngemfundiso abayenzayo.
Nxa sikhangele section 7 we-constitution uthi yena uhulumende kumbe even ama-organization azimeleyo kumele efundise abantu ukuthi bebekwazi nge-constitution. So thina siyazama ukuthi lathi sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe anganiki kulekule gap ukuthi lathi sifundise nxa sikhangele u-section 7 we-constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le-constitution. So sikhangele amalungelo siyabe sifundisa abantu, siyabe sikhangele nje amalungelo lawa meselubhalelo ka-2018 olwe-constitution, sikhangele amalungelo ama-civil political rights, sikhangele amalungelo angama-socio economic rights. Ngoba nxa sikhangele i-constitution yethu leyi silamalungelo athiyethiyeneyo nxa ukhangele izigaba zamalungelo abantu.
Lapho lihambe khona eselifinyelele khona ikakhulu emaphandleni lithole besazi yini ukuthi simumetheni isisekelo njalo lamalungelo abo bebawazwisisa yini abantu?
Okukhona ukuthi kwezinye izigaba zafuthi ukuthi abantu bayabekwazi nje kodwa bengakwazisisa okujulileyo. Abanye vele baya bengazi lutho vele ngogwalenemeli bathi hhayi thina vele azange silubona azange silubambe asikwazi lutho. Njalo nxa ukhangela indaba ye-constitution lona vele lugwalo lolano esingathi ngesikhiwa is too technical for abantu ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kuthiwa i-constitution imumetheni. So kuyabe kufuna vele umuntu efike ekhulumisane labo ngendlela abakwanisa ukuthi bekuzwisise ngesikhiwa singathi break it down to smaller things ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kathi xa sikhangela i-constitution sikhangela into ezikhangela njani uthi bekuzwisise hayi sikhuluma ngendaba eziphathelane lokuphila kwabo usuku lensuku nxa uvuka usiyolala mengokukhangelana namalungelo omuntu sikhangela ukudla sikhangela amanzi ahlanzekileyo sikhangela impilakahle sikhangela abantwana ukuthi beyesikolo sikhangele indaba ezithiyetshiyenezo nezo abaphila azo. So sikhuluma nabo sikhangela i-constitution ukuthi kathi yena i-constitution ithini mayelana lo ndaba zonezo eziphethe impilo zabantu emaphandleni kumbe ukuthi ngabe zemadolobheni. Kwesinye isikhathi uyafika ukuthi bane-limited understanding kodwa kwaye kumele kube lo muntu ozabancedisa ukuthi bezwisise okungcono njalo bezwisise ukuthi hhayi yikuyini abangakuyenza nxa singathi kumbe amalungelo abo sehlukile.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Owake waba ngumphathi mhlambo wezokuthengiselana osengumkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo ungundaba emlonyeni kwabezindaba kulezinsuku kusukela ngenyanga ephelileyo lapha azazise ukuthi uzancintisa ekhethweni lukamongameli ngomnyaka ozayo. UBenedict Nhlapho uhlale phansi lo Moyo waqala ngokuthi akaziphendulele kulabo abathi uthunywe yiZANU-PF ukuthi azodabula phakathi nani labazavotela amabandla aphikisayo.
Ngemva kokumemezela kwamnumzana Nkosana Moyo enyanga ephelileyo ukuthi usebumbe ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda, APA, kanye lokuthi uzancintisa ekhethweni kwamongameli, iningi labezindaba sebemthe nhlo ngeziqu zamehlo. Imbuzo esemqoka ke ukuthi lindoda esebenzela amankampani ahlonipheka kakhulu emazona chene Africa la Pechea ngabe ngaba yiyo yini impendulo yokukhulula eZimbabwe kumaketane okuyanga ukusilela kwemisebenzi ezomnotho ezilele ngogedla lombuso osebenzisa udlakela njengensika yawo. Gambe kungaliqiniso yini kungahunga lokuthi usetshenziswa libandla elibusayo?
Mina ngizange ngibe kuzana PF. Ngangena kugovernment kaMgabe ngisuka ngaphandle kwezano ngoba igovernment yethu imele ibe ngeyabantu bonke. That's why I went in the first place. Ngathi sengingenile yala ukutshintsha izenzo zayo. Yikho kwenza ukuthi ngiphume in less than a year. So mina ngizange ngibe umuntu wezano. Ngaphuma ngoba ngingavumelani labo kube sokuthiwa yi project yawo. Nyabenga izwisisi ukuthi kuhamba njani.
Nokuthi vele indaba esebuyela kwezomusazwe.
Ngaphuma ngoba ngangingu-minister. Kathethi umsebenzi engiwudingayo ukuthi mina ngifuna ukuthi ngingene njengo-president ukuthi ngitshengise abantu beZimbabwe ukuthi umsebenzi lo kumele wenziwe njani.
Njengoba nje abanye bekhala ngokuqilibezela, yena uzalunqoba kanjani ukhetho olunobuqili?
I-rigging iba lula nxa abantu abavotayo bebalutshwane. Abantu abavotayo bangaba baningi kuba zima ukuthi i-rigging yenziwe. Yikho ke mina iyaphili yami ngeyokuthi ucelo lwami abantwini bakithi ukuthi asambeni siye vota sibaningi ukwenzela ukuthi into ye-rigging ibe nzima ukuthi bayenze.
Omunye umbuzo njalo ukuthi kuyini okufake iZimbabwe esimeni esibi kangaka?
Into esiphambanisikile eZimbabwe ukuthi bonke laba bantu kufana lamapolisa, lamasoja, lamajaji, labantu be-intelligence basetshenziswa engani ngabantu bezana. Kumele kujinje.
Kwenzekeni ukuthi ezamabhizimusi kobulawayo ebezinone kangaka zinyamalale okomswenya?
Xa kungenzi into zona lezo ezokukhetha ukuthi lo ngubani lapha kulobani, industry eya kobulawayo would center around animal husbandry and therefore i-cold storage should be there. Nxa sikhangela amanye amazwe aseduze kwethu, i-network yokukhonekta ukuthi sihamba njani nxa sisiya kulawa mazwe, which includes i-railway, again i-center yakhona would have been kobulawayo.
Kambe yena umoyo ucabanga ukuthi umnotho welizwe wona ubulewe yini?
Whether ulindebele kumbe usuka eMtare, uManika or whatever, mina mele ngikunika umsebenzi ngoba ngumsebenzi wakho owaziyo. These are the things we've messed up about our economy. Mina ngithi mina esikwenza kumabhizinis kuyafanele ukuthi kwenzeke even ku-government, ku-politics. Singenza ngaleyo ndlela ilizwe lethu lizaphumelela.
Kuyini azakwenza ngamasela asethethe umnotho welizwe agqiba ezambeni zawo nxa enganqoba ekhethweni?
Into eyenza ukuthi amasela atshontshe izinto engabotshwa ukuthi amapolisa sengamapolisa amasela. So singatshintsha nje khonokho ukuthi amapolisa le-intelligence lamajaji ethu babambene le-political party, amasela azabotshwa. Kuyatshintsha immediately ngoba ungatshontshi uzabotshwa.
Lobanje abanye besithi imizamo kamoyo ikumba umthombo etsheni. Bakhona bathi ngubani wayekwazi ukuthi uDavida uzamehlula uGoliathi. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana zikhala ngokuthi akula nguquko kudaba lwama-roadblocks ngemva kokuba uhulumende ethembise ukuthi aza kwehla. Kubika uMartin Ngwenya.
Umbiko kahulumende wenyanga edluleyo wokuthi imigoqo yasemgwaqweni yama-roadblocks iza kwehliswa wamukelwa liningi, kodwa izihambi zithi lokhe kufana nje kwezinye indawo sokungathi sokwengeziwe. Uhlangothi olubona ukungena kwezethekele elizweni olweZimbabwe Tourism Authority luthi izihambi eziningi zikhonona ngemigoqo yama-roadblocks eminingi nengi le. Ngokunjalo umphathintambo obona ukungena kwezethekele eZimbabwe umnumzana Walter Mzembi waxoxisana labanye bakhe kuhulumende ukuthi kwesulwe imigoqo yama-roadblocks. Ngenyanga edlule umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe, umnumzana Ignatius Chombo utshele idale lephalamende ukuthi imigoqo le iza kwehliswa ibe mine kuphela ngasigaba. Kodwa umnumzana Raymond Moyo, yena ovame uhamba phakathi kweGauteng kanye nakoBulawayo, uthi akula ntshintsho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngivuka ukutshela ukuthi ama-roadblocks azaba yi-4 nge-province. Lokhu esiwathola emaningi kakhulu. after every 10 kilometers uyethula zonke impahla olaze emotweni ubeke phansi besethi kusuka lapho uphaqase ukupakisha after every 10 kilometers ume futhi uyethula upakisha.
Umnumzana Stanley Ncube uthi uhulumende kumele akhulume ngelizwe elizwakalayo hathi ukuthi kulama roadblocks aluhlobo olutshiyeneyo ngoba amapholisa elokhu eqhubeka ehlupha izethekeli emgwaqweni.
Ama roadblock la asebulala itourism ngokuba uhulumeni wasitshela ukuthi kathesi sisebenza jinja barithusa ama roadblocks la. Kathesi okhanya isandla senxele lesandla sokudla abakwazi kwenzeni. Isame government ithi yona ibiza ama tourists barithusa ama roadblock kodwa amapholisa lokho esemgwaqweni asikwazi amapholisa la ngama roadblock kahulumende kumbe bazifaka bodwa bedinga imali njengenhlala yenza.
Uhulumende uthi imigoqo yama roadblocks ichiyene esithi uhlobo lwama roadblocks olwesisayo yilawo olabe kubhalile kulebhakane elulotshwe ukuthi police ahead njalo imigoqo kanye lamadilamu abonakalayo. Kodwa kuqhubeka kulamanye amapholisa amisa izimoto ngela mgoqo iyenza ama roadblocks njalo izihambi izikhala ngokuthi ziyabanjelelwa njalo kumgceke ukuthi inhlawulo efunwa amapholisa la kayiyi esikhwameni sikahulumende kodwa ezawo. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kulife Talk lamuhla sixoxa ngeqembu lenguqu elimela ilizwe eleZimbabwe Warriors eliphunyiswe emncintiswaneni we-African Nations Championships ngokunqotshwa elikwenzwe ngele Namibia.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle.
Hello balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abangamachumi amabili lasithupha ekudubukeni kwebhomba edolobheni leLahore kwele Pakistan kwalimala kakubi abangamachumi amahlanu. Leli bomba linakanelwa ukuba lithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa becatsha abedlulisa amalawulo abelihamba ngomdududu.
Amabandla aphikisayo kwele Venezuela abike ngokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili liviki ngenjongo yokubamba umongameli Nicolas Maduro ngamandla ukuthi engaqhubekeli phambili ngokuhlela ukhetho ukuthi lwenziwe ekupheleni kwalinyanga besithi isikhathi silutshwana sokulungiselela.
Abakhubazekileyo bemukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendlela eyenza kube lula ukufinyelela izakhiwo emahofisini esigodlo sikamunicipal weHarare esetownhouse ukuze abahamba ngenqola lamadondolo benelise labo ukungena kulezo ndawo. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Abakhubazekileyo bathi iselithumi iminyaka bekhulumisana leziphathamandla zikamunicipal eTownhouse ukuba zibalungisele indlela lolu hlobo abangahamba ngayo iramp ukuze abahamba ngenqola yama-wheelchairs lamadondolo banelise ukufinyelela emahofisini la lapho kukhona abakudingayo. Unkosikazi Nathipa Manyawu ngomunye wabekade behluphana leziphathamandla zeTownhouse ukuba kwakhiwe lindlela. Umnumzana Hilary Mlambo ngubaba osesemutsha oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalolunye okhubazekileyo ohlala emzini wekhuwadzana 7.
I saw ramp play eyodwa okumele iyenzwe ukuthi sithabe hayi but ukuthi thina abantu abale disability sibe le easy access njengoba singabantwana beZimbabwe.
Utshengisa ukujabula okukhulu ngalesi sehlakalo Mlambo ethi esezosizakala laye njengoba ubehluleka ugada ama steps.
Iremp ile yalungisilungisilwe ukuthi thina ama abantu abane disability sikwanise ukungena lapha and labanye abazavuyayo maybe baza limala sasa and bakwanise ukungena lapha okulule nami ngiyathaba ngithabile kakhulu.
Wengeza ukuba lo kumele ube yisibonelo esihle kizo zonke inkokheli leziphatha amandla zombuso wezabelo.
Ama leaders ase out there bafize ukuthi nxa umuntu ole disability engavuya kivo bangabavaleli phandle njengoba i-example eyenziweyo ngomeya sithabile ngakho ukuthi usivumele ukuthi singene silwe ukuthi i-rampway iyenziwe.
Lanxa umnumzana Marshall Shonai engakhubazekanga utshengisa ukukhathazeka ukuba be ingekho lindlela ye-ramp sonke lesi sikhathi.
This is a historic building, it's an old building.
Isakhiwo esakhiwa kudala lesi esilembali enkulu njalo ngiyazwisisa ukuba kade sathathwa isinqumo sokuba yakhiwe li-ramp. Kuyajabulisa ukubona abahamba ngenqola lamadondolo sebenelisa ukuhamba kulesi sakhiwo okwakuqala embalini yazo.
Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni uthi ukusilela kwemali yiwo umgoqo omkhulu kumunisipala weHarare lalapho befisa usuthisa izifiso zezakhamuzi ngendlela engabandlululiyo. Iningi labakhubazekileyo ikakhulu abahamba ngenqola zama-wheelchair lamadondolo bathi kabenelisi ukufinyelela indawo eziningi eziqakathekileyo lalapho befisa ngenxa yemigoqo yokuswelakala kwendlela zama-ramp. Babikwa bekusilinganiso phose esilichumi ekhulwini abakhubazekileyo elizweni bahlezi bekhalaza ngokwakhelwa indlela zalolu hlobo zama-rempu sikhathi sonke bethi bayabandlululwa bechiya phandle lapho kuhlelwa inhlelo ezehlukeneyo okubalisa ukwakhiwa kwezakhiwo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Owesifazana olwela amalungelo oluntu unkosazana Vimbayishe Muswaburi othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli weBulawayo South edalele ephalamende uthi ukhangelele ukuvuselela amafektali izibhedlela lezikolo koBulawayo alubana ethe wanqoba. Umshwaburi wethu le amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube wa Studio 7 enkundleni yeFacebook. Usekelwe ngumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ofunda ekolishini leVits University loGary Twala Jackson ohlala khonapha eMelika. Kodwa uBhekisipho Mahlangu ohlala eSouth Africa uthe akukhanyi ukuthi unkosazana Muswaburi ujongeni. Asizweni umswaburi undlovu lo mahlangu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngifuna ukubisela impilo ekade sivele siyiphila, impilo elemsebenzi eminingi eyokuthi thina njenge-generation yethu siyakhala. Abaningi bethu abazange beke besebenze empilweni zabo, akula msebenzi. Number one, izikolo i-teacher to student ratio isidabulile. Mina ngisiye Greenfield ibiyi-1:35 kathesi singangena emaklasini ngama-1:6. Imithi ezibhedlela emaklinikhi ngapha akula mithi. So kahle kahle impilo yethu bayibiza ngesilungu bayithi yi-life, yi-quality of living, isiyehlile isiku-zero.
Mbese siyake kubaba uBhekilizwe. Bhekilizwe kunjani?
Ngibona kunjani baba?
Bhekilizwe akuphosela khoba.
UVimbayi ulelungelo elikhulu kakhulu ukuthi ancintisane kumncintiswano ozayo. Isikhathi sonke lesi senza ukhetho njengoba lesikhathi labo ababevele bekhona esifuna ukuthi bangancintiswana labo asebephume khona le formula ekhanyayo ukuthi balakho abafuna ukukwenza. Ngoba nje bebalekela amaphathi wona la wayi-MDC lezano besithi bafuna ukuzimela kodwa bazamukulwa lalabo abantu ngoba ekugcineni lapha mnumzana okwenzakalayo ukuthi abantu bangena emaphathini bagcina sebegijimisa ezinye izinto ezingaso kushusa abantu epower omdc babe sebefuna ukuthi bekhiphe izani ukwenzela ukuthi babe yibo so kungumbono wami ukuthi uvimbayi nabo bonke abanye laba abafuna ukubuya bethu bafuna ukuba bezimele voter abayenze sike sibe le nto entsha sibone ukuthi ayisebenze yini
sinomunye futhi ecingweni singazithi ngabambani ye phose lakho baba
mina into engikakayo ilaba abantu abavule ukuthi bafuna ukuvotelwa manje ukuthi olalongo bebekuphi laba and ngoba inkinga ekhona la umuntu wokusekhaya uyayazi inkinga esekhaya kusasa kuvotelwa lo kusasa kuvotelwa lo the only disturbing abantu abavele bekhona belwela ukuthi kule nkinga ekhaya njengoba wena ufuna ukuvotelwa kobulawa abantu bakobulawa basokolile you know that akulama industry kobulawayo right now
kakhulu
and to make matters worse ufuna ukukhipha laba abantu abake basiza usokubhedile ekhaya i-MDCT
lapho lizwe ingxoxo phakathi kukankosazana Vimbayishe Mushwaburi exoxa endawonye lobhekilizwe Ndlovu ubhekisipho Mahlangu belo Gibbs to the Studio 7.
Kwezemidlalo akhe phansi amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby kanye la kumdlalo wenguqu njengoba enqotshwe kwimidlalo abephatheke kuyo ngempela viki edluleyo. Okunengasikuzweni kunthathela izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Asekhithike njengamazulu amathuba okuba iqembu elimela ilizwe kumdlalo we-rugby liphakamise inkezi ye-Rugby Africa Gold Cup ngemva kokunqotshwa nge-41-22 elikwenziwe liqembu leKenya ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Hartsfield edolobheni lakoBulawayo. Le mpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selinqotshwe kabili kumncintiswano walo nyaka njengoba ensukwini ezehlileyo linqotshwe ngeleNamibia. Njalo umqeqetshi walo uCyprian Mandenge uthi kuzamele balungisise amaphutha abo ukuze bengagunyulwa kusibaya sikaGroup 1A okuyilapho okuvela khona iqembu elithi linganqoba amanye liyephatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Bekumele sidlale njengokulungiselela kwethu ngamuva sidlale i-chop tackling ngoba badlali beKenya bebakhulu kulathi. Kumele senze izinto lezi ezingathi zezincane sizenze kakuhle qakathekile khonoko. Osokusele yikuthi silise ukuhlala sikuGroup A.
Iqembu leZimbabwe lizadlala leTunisia kanye leUganda kwimidlalo emibili eliselelayo kumncintiswano walo nyaka. Kolunye udaba oluhambelana lalolu iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngomphako ngokumkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo ngemva kokunqotshwa ngeleNamibia ngensonto emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare enkundleni yeNational Sport. Iqembu leZimbabwe lizithole lingutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leNamibia ngemva kokuba lona lingobe nge-1 kanya lidlala lingekhaya. Ikanti eleNamibia lalo lanqoba nge-1 kanya emdlalweni wakuqala okudale ukuba kugcine kutshaywa imbekwa ukuze kutholakale iqembu elizadlulela phambili kwathi eleNamibia laselinqoba nge-5-4. Umgadli ohlohle igoli leqembu leZimbabwe okungakatshaywa imbekwa uPrince Dube uthi ukwehluleka kuzidalela amathuba okuhlohla kulahlise kakhulu iqembu lama-Warriors.
Sihle ukuthi sikhethe ama-chance amaningi but for i-team I think isidlale kahle. Kwenziwe ukuthi abuyenze ukuthi sometimes ungabi-home kidlini but I think for i-team asidlale kuhle. Sizawubona next time.
Obukelela umdlalo kumabonakude uRanga Romtero uthi kumele inkokheli zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe zibe zifunde isifundo esokuba kumele imidlalo ilungiselelwe ngemfanelo.
AbeNamibia basikhulile in terms of bebedlala ibhora nebebekijima nebebekhanya befiti kulathi. So next time must prepare that kumele sithole in isikhathi amaplayers ediyaza neshap.
Umncintiswano weChan uzaqhutshelwa elizweni leKenya ngomnyaka ozayo njalo kuza kuba ngowakuqala ukuba ilizwe leZimbabwe lingaphathekiyo selokhu wasungulwayo. Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elimela ilizwe ngomncintiswano wenguqu oqoqwe inhlanganiso yeCOSAFA kweleMauritius libhaqabulwe nge-5 kanyange leMalawi emdlalweni walo wesibili kulo mncintiswano odlalwe namhla emini. Limpumela izangemva kokuba leli qembu eliqeqetshwa nguMoses Chunga lijawe nge-3 kanyange leMauritius emdlalweni walo wakuqala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahale Zansi isikhathi sesidliwe ngumangowezi hlobo zami olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Lami owenu Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.